abathengisa impahla ezitaladeni abakhulume le-Studio 7 bathi ukuxotshwa abakwenziwa ngamapholisa kahulumende lawekhansili sokubatshiye belwisana lobuyanga lendlala ngenxa yesimo somnotho. Omunye wabakhulume amazwi la ngumnumzana Melusi Mabhena othengisa edolobheni leHarare, yena othi waxotshwa edolobheni okwamshiya engelamali yokusebenzisa phambilini komhlangano lowo.
Thina sesiphilele evalweni ngoba siyagijinyisa sikhathi zonke, manje sebengixotshe ndawonye labanye labadengihlengise lapha. Akuzi sibele kubi.
Umnumzana Mabhena usekelwe ngosakhulayo umnumzana Dafatso Tiremba, yena othi amapholisa aqhubeka exotsha abantu edolobheni.
Bawuthi akula nto ebonakalayo, faka inkalakatha zemali akathesti kodwa izigidi zezimali, but akathesti lokho kungakabonakali ukuthi kuyaphela kumbe kuyangaphi. Sikhangele indawo enjengasemaphandleni, sikhangele kubonkayi, akulakhwanga lutho, imigwaqo isile, but konke still into zangkhona zonke zifakwa siwa isimangaliso, kumangalise nje ukuthi imali yangkhona ngobani abayibambayo.
Ingcithi kwezombusazwe esebenza lebandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi loba nje umongameli Mnangagwa esengumgcinisihlalo we-SADC kumele uhulumende akhulumisane lamabandla aphikisayo ukuqeda indubo ezibhekane lelizwe.
I-SADC ayiqedanga umsebenzi imfakile uMnangagwa ukuba chairperson we-SADC, kodwa i-SADC ayiqedanga umsebenzi. I-SADC kwakumele iqede umsebenzi wonke, ibuze ama-oppositions, ibuze ama-citizens ukuthi baphathwa njani noMnangagwa lo abambekileyo ukuba umgokheli we-SADC. Ngoba uMnangagwa senesithunzi, senegama, so kumele atshintshe izenzo zakhe.
Kodwa osekela ibandla le-ZANU-PF njalo ekunkokheli yebandla leli kobulawayo umnumzana Thedi Ncube uthi bayajabula ngomhlangano we-SADC, ikakhulu ukuthola isikhundla kukamongameli Mnangagwa, athi kuzaguqula impilo yabaningi elizweni.
Yikho okwenze ukuthi i-SADC kubone kufanele ingayali ukuthi iZimbabwe ibe yiyo i-host. But esikubonayo ukuthi nje njengoba iZimbabwe futhi isiba yiyo uchair we-SADC through ubaba wethu president u-Idi Mnangagwa, kuyinto enhle kakhulu ngoba upresident Idi Mnangagwa usethuthukise iZimbabwe kakhulu ngenxa ye-leadership yakhe. Njalo sibona ngani i-leadership yakhe at a SADC level izabisa ukuthuthuka okumangalisayo ku-SADC, ngoba izinto lama-policies awamelayo ngama-policies afaka ingqubekela.
Umhlangano lowu uphele ngesinkathi umongameli Emmerson Mnangagwa esengumgcinisihlalo womanyano we-SADC loba kulabantu abaningi eZimbabwe abachothoza uhulumende wakhe abathi uncindezela uZulu njalo wephula ilungelo loluntu. Wamukele isikhundla lesi ngesikhathi kulabaphikisayo abafika 170 abavalelwe emajele e-remand prison, abethethwa amacala agoqela awukukhuthaza ukuthi kube nodlakela abalula amalungelo besithi kumele bakhululwe. Babambe owangaphansi abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe abathi akumangalisi ukuthi inkokheli ye-SADC akayikhulumanga ngohulumende kaMnangagwa okuthiwa wephula ilungelo lwabantu. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.